hathi masivele kazivumelani lakho. Thina sifuna ukuthi manxa abantu bekhipha ama-sanction abakhiphe kumuntu wonke ophansi kwama-sanctions, ayikhona ukuthi bathathe abanye kungamakhampani bathi bona sebekhipha ona lawo. Hayi, kazivumelane lakho kakhulu, because thina kazifuni ukuthi kube lento yokuthi khona kube nama-conditions okukhipha ama-sanctions, ama-illegal sanctions.
I-EU ithi njalo ilakho ukukhipha zonke izijeziso kungaba le-referendum kanye lokhetho olukhululekileyo. Lithini ngalokho?
Hayi madoda, singakhuluma njalo. Anti abakhokheli beZimbabwe bonke bavumelana ukuthi sibe le new constitution, i-draft constitution. Bonke siyavumelana ukuthi khona ama-sanctions lawa ahambe. Manje ngubani ozabuye esithi yena hayi sizakhipha ama-sanctions onke manxathi liyenzile ama-election amahle and so on? Ngubani otho njalo? Ngubani ole power yokukhipha ama-sanctions ona lawa? Uvele esikubonayo thina yi-excuse kuphela ukuthi bahlale belawo ama-sanctions ona lawa. Kodwa awuncedi, because abantu beZimbabwe sebekhulumile, bayakhuluma ukuthi ama-sanction lawa ngahambe. So esikukhangele ukuthi khona azahamba noma amancala, sizaphonguba silwele ukuthi ama-sanctions angkhona akhiphe.